Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hove uqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-MTCT kulandela ukuxotshwa kukankosazana Thokozane Khuphe edale lephalamende licele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission yenza umhlangano lenkokheli yamabandla esiKristu. I-Commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, ZEC, ivezela amabandla indlela zokuncintisa kukhetho oluzayo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, lamhla sihlolisisa ukuxotshwa kukankosazana Thokozane Khuphe kubandla le-MTCT. Kwezemculo, lamhla sileqembu elibizwa ngokuthi He Black Messengers. Ku-Livestock lamhla sihlaziya ukuxokozela kubandla le-MTCT ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluqakathekileyo oluzayo. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo esithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwayele zindaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi siku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.